ukuthi uzithele ngayikwazi ngoba wawuyakile esesithwele wangitshela ukuthi uzithele but ukuthi umithi sombana umfana wakhona kakwazi so ngasenza ukuthi akungcono ngimgcine kunjalo ngatshoni ngimphingela kumbe impopothela sometimes sengahambe senze enye into eyingozi kakhulu ngasengimdingela imali ukubana ahambe esibhedlela ayihlolwa ayibhalisa ngasekhaya esiyabhushi nasiwakhona ngale esevuvukinyelakhayinto i-b p ngabeyelaye ngathamba obulawayo ngazothola ivocha kukhansil wahamba enzikikazi ekliniki bamtransfera to impilo baselethithi ngcono bamgcine bona bamenze i-operation engazangaye kulebha kodwa azangaye kulebha sakazwilela
ubese le nyanga ezingakezithwele
kumele abelethe mhlaka-20 November basebe-operate mhlaka-1
udubo
November
ngenxa yokuthi bevuvuka inyawo
bathi i-b p singalimaza abantwana or ilimaze mina so basebesithi i-best option ukuthi bangi-operate ngatho nibemelela isikhathi sakhe sokuhlelisa
wasebelethe
wase-operatewa-ke wenziwa kahle i-operation bamgcina 3 days khona ngale sempilo wazophuma esibhedlela wahamba ku-7 days enzilikazi udokotela sowathi i-operation yakhe yenza kahle azange le nkinga le ngoba akazange abathumba ikhanda kumbe isisu kubuhlungu hhayi but besibhekela ngabhubha ngalo akho ntambama nje abulezi nacala kuthi avaleke kuphela umoya nje from nowhere angathi wahamba njani papa samthatha samfa imoteni sahamba naye empilo singena egedini lempilo ebelawabeteni
manje bahlola yini odokotela esetshonile ukuthi babone ukuthi kuyini okumbuleleyo
bahlola manje sathi sesidinga ukuthi basichasisele kahle sibabona ngoba babhale isikhasa kwamanje ukuthi thina sisi-understande kahle kahle zine asi-understande kahle nje ukuthi bangathi kuyini
hayi silusizi kakhulu ngomonakalo lo abantwana-ke banjani ngaba yini
ngamankazana bona abantwana bazithilele ngamankazana
awu bakithi ulabani abantwana wena mamsima
ngilayo u-SIT esikhathese bendabayi-2 kuphela ngilayo u-SIT esikhathese omncane la
kuyini usizo ongalucela ebantwini abantu abanganceda ngalo
iyakhulu ukudla kwabantwana ngoba banathi uchago wathamba athengele i-9-1 yabantwana lonami nje ukuthi nginje ngoba bengizithengisela phandle ngithengisa amatamatisi manje sekuyabanzima khathe sengikhaya abantwana ngapha lokudla endlini imali yerenti nalo mina isikolo next year nalo grade kumele u-CDA so ngapha sengikhayele laba abancane langapho ukuthi ngikhayele ukuthi ngiphume phandle ngiyethengisa futhiavuvela ngikwazi ukuthi ngizenze
ungatshela abalaleli ukuthi utholakala kuziphi inamba uzikhulume kabili lezo namba zakho
ngitholakala ku 0777 400 509
so phinda njalo mamsimanga
7 abayi-3 400
509